Kulusizi olukhulu kakhulu lokho esikubonayo yebo inani labantu ababanjwe ngumkhuhlane we-corona liyaya liyaqansa ikakhulu abantu abavela ngaphandle asikhumbuleni ukuthi kayisibo bonke abantu abangena lapho egedini le-border abaningi bayachapha bayafohla kutsho khona ukuthi bayadlula baye emakhaya lapho bafika bathelela abanye khona ngakho-ke ngilesiqiniseko sokuthi umkhuhlane lo umnengi kulalokho okubhaliweyo uyedlula i-300 le ekhulunywayo ngokuba baningi abagulayo abangatholakaliyo ukuhlola akwanelanga kuhlolwa kancane kakuyiwe emakhaya kakulandelelwa abantu ngendlela ephangisayo ukuze uvinjelwe lo mkhuhlane ngokuba nxa kunje kuza kufa abantu abaningi kakhulu kulalokho esikubonayo
Abantu laba abavela kwele South Africa ngokubona kwakho singathi ngempela babuya belawo lomkhuhlane yini kumbe bawuthola kuma quarantine centers eZimbabwe lapho abahlala khona
Akula ndlela yokuthi abantu bonke laba batholakala begula abavele South Africa leBotswana bangabe bebuya bewubelethe lomkhuhlane besuka khona kuyacaca ukuthi phakathi ema quarantine centers indlela uhulumende aphethe ngakhona kwenza kube lulu ukuthi abantu bayathelelane mhlambe ubuya kulomuntu oyedwa ogulayo evele South Africa afika thelela abanye mhlambe kubuya oyedwa ogulayo eBotswana afika thelela abanye kungendlela abantu abaphethwe ngakhona khona lapha nokwenza kube lulu ukuthi bathelelane kuhlangana abavela ngaphandle lalabo abavele bekhona ubususanda kakulungiswe indlela ama quarantine centers ethu asebenza ngakhona abe ngahlanzekile abe lokudla kuhlolwe masinyane bavikeleke abantu kule social distancing lazo zonke into ezidingakalayo ukuthi abantu bavikeleke emkhuhlaneni we coronavirus
Ngaphandle komkhuleko wangomvulo lo Ncube akukho yini okunye okungenziwa ukwenqabela lomkhuhlane
Kunengi vele uhulumende angakwenza ukuza kwenza ukuthi ilizwe likhululeke kwenze ukuthi i-coronavirus ingandi phakathi kwelizwe yikubusa kahle bangebi umkhuleko omkhulu odingakalayo yikuthi abantu abakuhulumende bayekele ukusitshontshela baphathe kahle imali ezivela ngaphandle lokudonethiweyo kuye lapho kufanele kuye khona ngokuba yikho kwenza izinto zingahambi kahle nxa ngabe lokho bengakuboni lo mkhuleko noma singawenza sizile ukudla sizilele ukuthi kuphele i-coronavirus asoze sebenzi umkhuleko omkhulu kakhulu ngokuthi uhulumende kayekele ukwebela abantu abuse ngendlela eqondileyo ayekele ukuphatha kabamalungelo abantu ahloniphe umthetho leconstitution indlela into eqakatheke kakhulu okwedlula khona lokho yikho kumele sikuzilele ukudla ukuthi uhulumende abuse kahle nxa ebusa kahle le coronavirus ize kuzabalula ukuthi sivikeleke kuyo umbuso oqondileyo ohlonipha abantu yiwe siwudingayo okwedlula amaphilisi lakho konke okunye kulandele emuva ngemva kokuthi sesithole uhulumende omuhle oqondileyo